sibonge ijaha elidala uChris Gande lijona njani emakhaya yekudibana emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 20 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ithethe isinqumo esokuthi mhlawumbe ngemva kweminyaka ephoseni emihlanu yisikhulumeli se-MDC kusukela ku-Congress ye-MDC ka-2011.
Isikhulumeli se-MDC ekhokelwa ngumnumzana Walsh Mencube, umnumzana Nhlanhla Dube, setshiye isikhundla sakhe njalo sephumile kuleli bandla.
Kutizo Taurirana, nema America, kuti situation mamira yakaita.
Ngibizwe nguhulumende weMelika ukuthi ngizobachazisela ngomumo wezinto kweleZimbabwe ukuze sibonisane labangani bethu ukuthi lumumo singawubambisana njani ukuthi ulungiswe ikakhulu kwezenodo.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ongapha eMelika okwamanje uthi ulande ukuzokhulumisana lo hulumende waleli lizwe ukuze achasise umumo wezinto eZimbabwe oqhubeka usiba mubi. Kuhoza Friday lamhlanje silabafana bakamzilikazi iqembu likamasigandi eselethu le idlalade elithi Intandane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube, umnumzana Nhlanhla Dube, setshiye isikhundla sakhe njalo usephumile kuleli bandla. Ukuchiya isikhundla kukaDube kuza ngesikhathi kubikwa kulokudoniselana lokuxokozela okukhulu phakathi kwaleli bandla. Iziphathamandla zilwela isikhundla ngaphambilini kokumanyana kwe-MDC le-MDC Renewal. Sixoxele umnumzana Dube wachasisa okuningi ngokuchiya kwakhe umsebenzi kanye lokuphuma kuleli bandla.
Ithethe isinqumo esokuthi mhlawumbe ngemva kweminyaka ephoseni emihlanu yisikhulumeli se-MDC kusukela ku-Congress ye-MDC ka-2011. Mhlawumbe njengoba sesize safika kulesi sikhathi esokuthi sesilungiselele, njengoba usazi ukuthi bengiyingxenye yalabo abaphathekileyo kunkulumo zokuhlanganisa i-MDC Renewal Team le-MDC ukuthi kuqaleke ukuba libandla elilodwa. Uzananzelela njalo ukuthi i-Congress yokuqala ye-party leyi entsha ibandanisiwe ezabambanisa amaphathi omabili kube yiphathi eyodwa iphumele kukhokheli izakuba khona ngo-August. Ngibone mhlawumbe ukuthi kuhle kakhulu ukuthi iphathi iqala ngo-August kube sokuvele sokusobala ukuthi ubukhokheli labo ababefiselwa kumbe befisa ukuthi babe ngabakhokheli babe ngabantu okuyabe sokusazakala ukuthi bakhona. Ngibona ukuthi kungabe kungasonto enhle ukuthi ngibe ngilokhu ngiphethe lesi sikhundla, mhlawumbe kungaba lezifiso zokuthi ngibe ngilokhu ngikuleso sikhundla, mhlawumbe bakhona abanye abangabe befisa ukuthi baphathe lowo msebenzi wokuba yisikhulumeli bebe sebenqandwa ukuthi mhlawumbe mina babe lokhu benakana ukuthi ngikhona ngingabe ngisafisa ukuqhubeka ngalowo msebenzi.
Umnumzana Nhlanhla Dube ube yisikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube, kodwa usitshile lesi sikhundla njalo usephumile kuleli bandla. Lithiye indlebe kusasa lizwe siqhubeka ngengxoxo yethu loDube echasisa okuningi ngokuchiya kwakhe umsebenzi. Kunjalo nje umongameli Robert Mugabe, yena ophenduke elizweni izolo evela kwele Japan, udlulele kwele Namibia namhla ukuyaphatheka emkhosini wokugcotshwa kukamongameli walelo lizwe omutsha kusasa. Kuma viki edluleyo umgabe yena usele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiya kalolunye lanye 91. Uvele kwele Singapore njalo wavuka edlulela kwele Zambia. Abanye bathi njengomuntu osekhulile umgabe kumele aphumule ngoba ukugijigijima akwenzayo kulakho ukuphambanisa impila kahle yakhe. Omunye wabalombono lo yingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nhlanhla, umnumzana Mlamuli Nkomo. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai ophakathi kokwethekelela elemelika uthi uze ukuzokhulumisana labakuhulumende kuleli lizwe ukuze achasise umumo wezinto eZimbabwe olokhe uqhubeka usiba mubi ikakhulu kwezenotho. I-Studio 7 ibe lethuba lokukhuluma lo Tswangirai khonapha kuma-studios ethu izolo ehamba lezi phathamandla zebandla lakhe ezigoqela umnumzana Hepson Makuvise, unkosikazi Teresa Makone kanye lezinye iziphathamandla zebandla lakhe khonapha kwele Melika.
Kuno ndakauya ndadaidzwa kuti tizotaurirana nemaAmerica kuti situation mamirira yakaita.
Ngibizwe nguhulumende weMelika ukuthi ngizobachazisela ngomumo wezinto kwele Zimbabwe ukuze sibonisane labangani bethu ukuthi lumumo singawubambisana njani ukuthi kulungiswe ikakhulu kwezenotho. Bangibuzile ukuthi ngombono wami ngibona engani kungalungiswa ngaphi. Ngabachazisela ukuthi ukhetho yebo lwenziwa ngomnyaka ka-2013 kodwa sonke siyakwazi ukuthi ibandla elisembusweni okwamanje laqila ngoba njengabebandla le-MDC siyakwazi ukuthi sanqoba kulolu khetho. Thina sidinga ukuthi omelika lamanye amazwe angabangani bethu bangasiphathisa njani ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu kwele Zimbabwe. Labo bayavuma ukuthi bawubhekile umumo eZimbabwe ulokhe uwonakala ngamandla njalo yinto edanisayo ukubona lokhu kusenzakala elizweni elilenotho okumangalisayo. Sibatshelile abangani bethu ukuthi udubo inkalakatha oludinga ukuthi luthathelwe amanyathelo ngokuphangisa ludubo lokuqhutshwa kokhetho lwaseZimbabwe. Luhlala lulokuqilibezela okukhulu kulokwethuselwa kwabantu lokukhahlamezwa ikakhulu kwabantu bamabandla aphikisayo. Siphinde sabacela njalo ukuthi bakhiphe izijezo zenotho abezethesa umongameli Robert Mugabe labanye bakhe ngoba yizo alokhu ezisebenzisa njengehawu ukuzivikela lapho kuphuma inkuthazo yokuthi akuthuthukiswe inhlalakahle kaZulu weZimbabwe.
Umnumzana Morgan Tswangirai ngumkhokheli we-MDCT ubekhuluma ekhonapha kuma-studios ethu Washington. UGibbs Dube ubetolika amazwi kaTswangirai. Izakhamizi zesigaba seMathebeleland South zithi seziqhubekela phambili ngenhlelo zazo eplazini leMaleme kulandela isiqondiso sikamsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko esokuthi ipolisa lensitha ele-CIO umnumzana Rodney Mashingaitse kumele asuke eplazini leli ngemva kokungena kwakhe ngenyanga edluleyo. Umahluli unkosikazi Nokuthula Moyo laye wethule isinqumo esifanayo kulolu daba esithi umnumzana Mashingaitse kumele asuke eplazini leli eliphathisa izakhamizi eziningi ngenhlelo zokulima, isikolo kanye lendlu yokukhonzela. Amagqwetha amela izakhamizi ezilitshumi lambili ezabotshwa zisetheswa icala lokuthumba isisebenzi sikaMashingaitse zilwisa ukuthi umthethwandaba wesule leli cala. Ukuze sizwe okuningi okwenzakala eplazini leMaleme sixoxele nduna uMasuku eMatopo.
Ngakaphumika ngathuma ngisendela ngafuna izintshe ngafuna inkukhu amagoya bafuna zamaqanda ngafuna khona eplazini nafuna kodwa ngangiphandle amazizivo abafuni
like lafika khona ngale plazini
ngahamba kusasa ikona le plazini ngabuya futhi kusasa ngikhangela.
Kuyini elikubonile?
Ngikubona izinto namkhulu zamaqanda. Yikho ngikubona ikwenzakala.
Ngezinye indlela udaba lolu soluphelile alimoni kusiba lolunye uhlupho.
Ngazi phambili ukuthi ngihamba khona. Kodwa ngibona ngathi umngani usugqidile lo vice president.
Ngokubona kwenu libona ingani kuyini okwenza ukuthi udaba lolu luze luphumelele ngempela? Kwakunguye umsekeli kamongameli uMnumzana Mphoko kumbe ikukhankasa kwabantu?
Ukhankasa kwabantu wangokusese ngiludi noma kungagcinanga intambo zathi ngingathola ephezulu. Abantu kuphile khona le phezulu. Ngiyedelekwe khona kumngameli.
Likutsho ngani lokho?
Ngikutsho phela kwemukela nguhulumeni. Kwemukela nguhulumeni ukuthi indawo le yayipha abantu. Ngoba yona yayivele igazethi ukuthi iyiphethwe. Anti ayikhethe ngo-03 kodwa ukhaphe esikolumeni seseyipha abantu. Setshenziswa ngamantu amaprojekthi. Yikho ngikutsho ngakho. Njalo abantu babungu kakhulu. Vice president.
Leyo induna uMasuku eMatopo bexoxalo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umtaka Moyi owaba ngumongameli wakuqala weZimbabwe uMnumzana Kenan Sodindo Banana uthi imuli yakhe kayibambelanga isikhwili uhulumende kamongameli Mugabe owavalela uyise ejele. UNathan Sipho Banana utshele iStudio 7 ukuthi kwaba buhlungu ukubotshwa kukaBanana lobanje okwamanje sebeqhubekele phambili ngempilo. Uthi okwamanje unina unkosikazi Janet Banana uhlala kwele Bilitane labanye babantwa bakhe lezinye izihlobo. Uthi okubuhlungu ukuthi zonke izenzo ezinhle zikayise sezakhohlakala eZimbabwe ngenxa yokubotshelwa ukucatshangelwa ukuthi uyisitabane. Asizweni uBanana ekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalokho lokunye okubhekwe yimuli kaMoyi.
Umama okakathethi uhlala e-UK, labafo bethu bonke base-UK, basuka eZimbabwe ngendaba yamdala leyo yokuthi wagcina esiya ejele ngendaba yokuthi kwakulama-allegations ayekhona esesengu-president.
So singathi umama ugcinwe mbani khona lapha khona?
Ugcine ngabantu base-UK khona ngale.
Wakatholi lutho nxa sikhangela kweZimbabwe?
Hayi. Ya not engikwaziyo mina kodwa thina siyamncedisa lathi lapha sibamba khona.
Ye mase sibona ke unjongo ukutsho kwakho lapho uthi ubaba ungazani wafaka icala wagcina engena entolongweni kambe enhlizweni yakho ukuthini konoko xa sikhona ngakhuluma ngakho?
Ekuqaleni kwakubuhlungu kungathi uyabunga kwazi ukuthi uyakuthatha uthini kodwa ngesikhathi into ezithi sizifake eceleni because umuntu angeke wahlala ukukhala ngento ebuhlungu yakudala. Kumele uye phambili lawe njengendoda ubone ukuthi impilo yakho ihambisa njani.
Kodwa ke ubaba ukhanya wakutshela okunye, wakutshela wathini?
Yena ubebona ngathi maybe ukuhlukuluzwa ngendaba zabo ze-politics kodwa i-politics angeke mina ngayikhuluma ukuthi into ayikhulumayo naleyo liqiniso kumbe ngamanga kodwa yena nguye umuntu okade ngakuphendula kahle kahle ukuthi kuyini okwenzakalayo ngesikhathi sakhona sinaleso.
Ye siyakuzwa kakhulu kodwa umama wakuthatha njani khonokho?
Sonke nje njengoba bengifisha ukuthi sonke nje into yakhona yasimangalisa besingayi-expecti kodwa njengabantu akade bengabantu bakhe abaphezulu kwelizwe bekunzima ukuthi siyayala sithini, siyakuvuma sithini. Lathi besibala nje emaphepheni khonapho ukuthi indaba leyo ephumileyo ngeyani, iqondene. Besingakuzwisisi, lo mama ubengakuzwisisi.
Ye, mase sikhangela ke umntwana wendoda sibili eqakathekileyo kwele Zimbabwe. Kulala labanye abantwana phela bakaJoshua Nkomo, kuzobuya abakaMzende labanye abanjalo. Kodwa wena ubona zani ke bangacatshangwa kanjani abantu bolaba abaqhakathekile kangaka?
Ay, lokhu ngikabe kufuna ukuthi wonke umuntu nje umntana nxa kulomntana kankomo khona uzakhuluma la ukuthi kwini kumhluphayo eZimbabwe. Angakutshela ngendlela zami mina ukuthi mina izinto kade zingihlupha ngeZimbabwe yini, kodwa ukuthi ngikhulumele bonke kungaba nzima kimi.
Lo ngumnumzana Nathan Sipho Banana, umtakamoyi uKenan Sodindo Banana, yena waba ngowakuqala ukuba ngumongameli weZimbabwe, ilizwe lisanda thola uzibuze. Inani labantwana abathi bezalwa bahle bafe selehlile kusukela kwabafika phose ikhulu 94 kwaba inkulungwane abazalwayo lafika kumachumi ayisithupha nanhlanu 75. Kutsho ucwaningo olwethulwe namhla lugatsha lweZimstat lumanyele lenhlanganiso ye-UNICEF. Leli nani ngelabantwana abazelwe phakathi kweminyaka ka-2010 lo-2014. Ucwaningo lolu luthi ukwehla kwenani leli kubangelwe izizathu eziningi, kodwa esikhulu ngesokwesulwa kwempatalo yabomama abazithweleyo. Umqondisi weZimstat umnumzana Mutasa Zinotizei uthi inombolo lezi zibaphathisa ukulandela iziqondiso lezinqumo ze-Millennium Development Goals. Ukucubungula lokho kutshengise ukuthi ngomnyaka ka-2008 inani labantwana abafa bezalwa laqansa layafika phose kukhulu. Kodwa umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle edalele parlamente unkosikazi Ruth Labode utshele iStudio 7 ukuthi lanxa kujabulisa ukuthi inani labantwana abafayo selehlile, inani leli liphezulu nxa kuqathaniswa lamanye amazwe angomakhelwane.
Kufanele ninanzelele ukuthi yena kubo 94 400,000 lives dead. Sakhwela ngenxa yendubeko yezimdola inflation yaya ku 960,000 deaths. But kathesi siyehlile ngoba kulezinto ezithize ezenziweyo. Omama bese kuthiwa bangabhadali uma besiyabeletha, and i-family planning iyaqinisa ukuthi yena umuntu ongakafuni ukuba lesisu kumbe lo mntwana angabi layo umntwana, ngoba ozalahla umntwana kumbe ozazama ukukhipha isisu. Kwasekusuba lezimali esazithiwa ngama-donors eziningi kakhulu mayelana ne-maternal and child health.
Ye, kodwa nxa sikhangele umumo nezibhedlela kukhanya awumanga kahle, kodwa nangu siyabona kungani kuba lobungcono ebantwaneni abazalwa. Kungakuhamba njani?
Leneng ibino omongikazi ababelethisayo bayabhadala okunye kuyincentive okuyimadlanyana ngamadona. Imali le ikhangelane labo mama ababelethayo. Umama obelethayo imali yegasi emadona abadonethile ukuthi angazi. Umama obelethayo kuthi angabhadiswa ukubeletha esibhedlela. So ungabona indawo eziningi imathenethi ingani ingcono kulamanye amahodi labo mama wathi labo baba. Lapho okubeletha khona kungani kungcono ngenxa yokuthi amadona abangenisa imali le yaqonda straight ekwenzeni ukuthi umama abelethe kuhle engakuthi lokho kuthiwa yi-targeted approach. I-approach e-targeta one specific area and succeed. Kufana le company anti ukuthi company lisithena, okay, this time around asimake sure ukuthi na siyachaya i-PR ku-men's clothing ku-Edgars ukwenzela ukuthi ama-sales aphele. Such a targeted approach ichayiwe lapha ku-reduce maternal mortality and kusebenzi, but akutho ukuthi zonke indawo zi-right.
Ah, okay. I see to kwap the same thing.
And I want you to go to Madonna and turn in passage pass up to have 900.
Mm-hmm.
That's why it's thing in the
okay. I see. I see to kwap kwap ngesilungu the same thing. Can you tell us, doctor, what do you make of the news that the child mortality rate has gone down?
Xolo ngalokho siyabonga Chris obekhuluma lapho lo nkosikazi Ruth Labode umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle edalele parlamente. Kulo Live Talk lamhlanje isikhangela ukusungulwa kwemidlalo yenguqu yalonyaka esigaba seCastle Lager Premier Soccer League. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu elithi lisebenzelana labahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo ele-ISIS lithi yilo elithiye amabhomba adubuke enkonzweni zamakholwa esishiyite kwele Yemen abulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amabili. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ixwayisa ukuba ibona kuzaba lodubo olukhulu emazweni ahlaselwe ngumkhuhlane we-Ebola nyakenye lokusilela kwemithi yokuvikela eminye imikhuhlane efana lendingindi leminye, njalo ikhuthaza ukuqiniswa kwenhlelo zokuhlaba abantwana amajekiseni okubavikela emikhuhlaneni. Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe. Ele Russia lisole kakhulu umanyano we-European Union ngokuvumelana isinqumo sokuqhubeka ngezijeziso owazethesa lelo lizwe kwezenotho ngoba laphatheka kungxabano yempi yomdeni kwele Ukraine. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton uthi izijeziso zenotho ezafakelwa umongameli Robert Mugabe labanye bakhe kubandla leZANU-PF kazisoze zesule ukuze kulunge ezombusazwe lokunye okudingakalayo elizweni leli. Umnumzana Wharton okhulume lokhu kulandela isicelo esenziwe ngumkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai izolo esokuthi kazisulwe izijeziso lezi, uthi kusobala ukuba lokhe kungela nguquko ekhanyayo kwezombusazwe eZimbabwe. Ngalokho uWharton uthi izijeziso lezi ezafakwa ngomnyaka ka-2013 zijonge ukubamba ngamandla uhulumende kaMgabe ukuthi angakhahlamezi uZulu. Utsvangirai uthi ibandla leZANU-PF lithi konke okwenzakala elizweni kwenziwa izijeziso zenotho lezi. Ukuze sizwe okunenge okukhulunywa nguWharton, asizwe nomnumzana Sizani Weza obona ngezokwethulwa kwembiko esigodlweni seMelika eZimbabwe exoxa lo Gibbs Dube.
Lokhu yipolisi ekhitshwa ngapha eWashington. Esidala ukuthi sibatshele abantu lapha ukuthi izijeziso lezi azinikwanga iZimbabwe, zanikwa abantu abalutshwane nje eZimbabwe, njalo azisezijeziso ezingayenza ukuthi inotho yeZimbabwe ingakhululeki ukuthi iye phambili. So izijeziso lezi zilokhe zikhona nakathesi zisungulwe ngu-President Obama amavikile ahlukileyo mhlaka I think we're going to 29 February. So let us go now. Abaga boni ukuthi iphansi lapha eZimbabwe ukuthi kugugulela ngawo ukuthi bengazikhipha.
Yes, siyabona njalo ukuthi umnumzana uMorgan Tsvangirai ukhulumizolo lapha le-VOA esithi ngcono zigijwe izijeziso lezi ngoba kukhanya ngazane uhulumende kamnumzana Robert Mugabe ucatha ngazo kuthiwani khonapho nxa likhangelelini.
Thina esikulandelayo yipolisi efakwayo iWashington. UTsvangirai kumbe anyone elapha angakukhuluma uvumelekile ukubona ukukhuluma imbono yakhe njengoba engumuntu laye weZimbabwe. Esingakufuniyo ukuthi ajeziswe ukuthi ukhulumeleni khonokho. So engakutsho ukuthi thina esikulandelayo umbono weWashington wokuthi izijeziso lezi zizahlala zikhona. Njalo abakaboni into ezinye ngezithintileyo ukuthi bengazikhipha.
Ye, mase sikhangela njalo-ke ilizwe leZimbabwe lijala ukuthi izijeziso lezi yizo ezenza ukuthi kungabe lokuthuthuka njalo lokuthi ilizwe leMelika lizama ukuthi kube lalokho okuthiwa i-regime change. Kambe lithini ngakho? Lokho bekutsho yini kumbe sokwaphela kathesi?
abakhona babe bekutsho ngale sokuthume kuma research amaningi ukuthi into eziningi le ambassador wakukhuluma nje lasiyeia isele i-policy sithi yakhe i-Southern African Political Economic Series ejale kwenzele eHarare ukuthi akula evidence yokuthi izijeziso lezi zizeenza i-economy yeZimbabwe ibuyele phansi.
Lo ngumnumzana Sizaniweza obona ngezokwethulwa kwembiko esikodlweni seMelika eZimbabwe obekhuluma le Studio 7 eseBinga. Kwamanje silethulele imbono evela kuhulumende weMelika.
Umbiko olandelayo uyimbono kahulumende weMelika. Iminyaka yokumamadlodlongwane kwezombusazwe wakwele Egypt uphethe kusona umnotho walelo lizwe kwachia selifuna imali ngamabhiliyoni angamakhulu amabili kusiya kwamathathu ukuvuselela lumnotho. Ngalokho, umongameli Abdel Fattah al-Sisi wakwele Egypt usesungule inhlelo ezimbalwa ezibalisa ukwehlisa imithelo, ukusungula indlela ezijeneyo zokuthetha amacala ezamabhizimusi lokwethula umthetho ovikela osomabhizimusi bokuza. Konke lokhu kuzahuga osomabhizimusi bokuza, kutsho umphathintambo obona ngobudlelwano beleMelika lamanye amazwe umnumzana John Kerry emhlanganweni we-Egypt Economic Development Conference owenzwe ngenyanga kaMbimbitho edolobheni le-Sharm el-Sheikh. EleMelika lilethemba lokuthi ilizwe lakwele-Egypt eliyilo elilabantu abaningi kusigaba sezwekazi le-Afrika yilo elilomlando wokuphathisa amanye amazwe akulumhlubulo wezwekazi le-Afrika. Lo ke bekungumbiko oyimbono kahulumende weleMelika.
Kuwoza Friday lamhlanje si labafana bakamzilikazi bona bangena enkundleni ngengoma ethi bayatatazela.
Ngesikhathi lezi nsizwa zibumba iqembu labafana bakamzilikazi ngo-2010, bakhona babesithi ngumlilo wamaphepha ozathi yangayanga nje kube sekuphelile. Leli-ke sekudlalade labo lesithathu, kukanti liveza khona ukuthi lowa mlilo wamaphepha usuphenduke owesigodo sombondo. Azizange ke ziye esikolo sezomculo lezinsizwa ezaqoqwa nguDwight Nkomo, kodwa kibo umculo yinto abakhula usegazini. Ilunga laleliqembu Bongani Ndlovu uthi nxa bethintandane bakhuluma ngentandane ezikhula ngezigamba zisidla ngokugalila emzini, besithi kaziqinisele ngelinye ilanga uMveli Ngqangi uzasihawukela.
Le album isetshenziwe nabantu abaningi nawo bayasho impela ngendlela nathi sibona ngakhona, ngendlela ehleleke ngakhona. Sabuka sabheka, uyabona ezinye izingane la njengami ngikhule nje ngingenababa, so ngasengibheka ukuthi nabo abanye abantu zikhona ezinye izingane ey'khula zingenabazali, y'khula zihlukumezeka, zilala zingahlili, into ezikanjalo, uyabona.
Leli dlalade lilengoma ezilishumi lantathu, kukanti zonke zethula amagama aqatha okulaya, ukukhuthaza, ukuhlekisa lokuzijabulela nje umuntu ezigidela. Kuzintombi lamajaha ikhona ethi iyogana kanjani, kwabakholwayo bathi inzima lendlela, kukanti abamasiko labo bayaxwayiswa ngesithembu. Ikhonakele ethi ukufa lapho uDuit kaNkomo athi uveza inhliziyo yakhe edabukileyo ngomnawa.
Siyabonga tjahale zansi isikhathi sesidliwe ngomangoyo livalelisayo ngentungamili inkomo.